Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela Studio 7 ngensonto ku 6 kuNcwabakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo azancintisa ebambene kukhetho oluzayo.
Akudinge ibandla le-MDCT sibambelele layiqhokaqhokizana. Namhlanje shoti nase sigijimisile impunzi sigijimile sithi awu right ngenani ke linabanye hayi bo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi liqhubeka liqonga inani labantwana abafunda emaphandleni abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezichiyeneyo.
Sedinga etsholotsho elubani emberengwa ezilavuli azitholanga lutho epo ebhodwa yethu leBotswana ngale abantwana abafunda khona ngale vele abakwazi ukuthi uhulumende ukhona. Yena upresident umongameli akhe abuye ezobona ukuthi abantwana laba bafunda njani.
Siza kuzwa eziphathelane lokhono.
UNkulunkulu ilizwi lakhe nxa lisiza empilweni yakho liyaletha ithemba, liyaletha ukholo, liyavuselela umzimba, liyavuselela umphefumulo obukade usudangalile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo wona athi azancintisa ebambene kukhetho oluzayo ukukhupha ibandla leZANU-PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo uthi lokhu kwavezwa ngabantu abakhuluma labo ezigabeni eziningi zelizwe njalo akuphazamisi umanyano wamabandla la.
Sangena upresident wethu baba uTsvangirai wangena kuzuka wabuza wonke umuntu ayefanelise ukuthi ambuse abathengisa emkambo kobunti bemchova izakhamizi ama-resident association osobhuku izinduna atho osomabhizinisi ukuthi bakithi sethi siya kukhetho senzeni uZulu wathi ake libambane ngoba nxa lingabambananga lapho kuhlephunwa khona amavoti kodwa ekubambaneni khonakho kumele zenqabele ukuthi lingacilwa sancisana. So laba ababuyile sebebuyile otokusele ukuthi sihambe kuZulu kuye ukuthi nampa ababuyileyo and isikhalazo ababona zani indlela engasiphathisa yibile lithini ke Zulu kandaba.
Imizamo lokhu isaqhubeka yini ukuthi laba abanye abangabuyi labo bese
vele iminyango yethu kayivalwanga. Ayisikho ukuthi ngubani ozathela siphi isikhundla, hayi sonke silwa ukuthi izanu kayiphume abantu sebedubekile ngikudubeka. Uma sisabalele kumenze siyaphuma layo kodwa singabanyandanye singanelisa ukuthi sibadibhela babantu labo. So siyancitshwa wonke umuntu asibambanenini okuphothiswe khona akuhlalwe phansi kuqoqiswane ngoba nxa singenzanga njalo sizatshelele.
Ngokunika umnumzana Morgan Tsvangirai isikhundla sokuthi kube nguye okhokhela lumanyana ngoxotsha abanye,
hayi esikutshoyo lapha isukuthi kufanele ukuthi nxa sonke sidinga umsebenzi onjengowakhona lowo kankasi hanti lona nozabuye phethayo kwamaphepha uthi mina mina ngile experience enje mina le experience enje mina le experience enje lokhe kwababala kwaba nezanu kuleli lizwe yiliphi ibandla elanelisayo kusukela ngo-1999 up to 2017 lokhe kuqukaquka nalezanu lingawanga mangaki amabandla aphumayo xa siya kukhetho uyathetha idukuduku ithi ukhetho luphela ubandla lankhona nalo liyaphela but idinge ibandla le-MDC sibambelele layiqhokaqhokizana. Namhlanje shoti nase sigijimisile impunzi sigijimile sithi awu right ngenani ke linabanye hayi bo.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekubulawayo. Ukusenjalo umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party i-PDP lona elithi alikangeni kulumanyana wamabandla aphikisayo. Unkosikazi Lucia Mativenga uthi labo batshelwa ngabasekeli babo ukuthi bethathe inyathelo bani ngalolu daba.
So sesimele sizo reporta kibo nxa sokucacile sokukonkludiwe sokulama agreements kodwa phansi lapha hayi kuyahambeka ngifuna ukuqambela manga ngamaviki amabili aphelile bese sibuthanise ama MP ethu ngu 159 eHarare yesilokukhonona ngilokukhonona njengochairman ukuthi omama balutshane but hayi abantu abazimisele ukugijima ngegama lethu bakhona sibili bazimisele and they are raring to go
kodwa iThembalane linjani ukukhetho oluzayo
siyakwazi ukuthi bayaqila abezanu PF siyakwazi ukuthi bangabantu abakhankasa ngobudlwangudlwangu ngokwethusela abantu kodwa thina njengenkokeli ngeke sahlala phansi sihlaba umkhosi siyazama ngendlela yonke esenelisa ngayo ukuthi sikhuthaze abantu bethu ukuthi baqine sikhiphe uhulumende wamasela lo uhulumende osesihluphile kangaka ithemba lethu ngelokuthi siyawina ngoba asisoze sihambe empini singela themba lokuthi siyawina
lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le PDP ube khuluma icingweni le Studio 7 eseGwero Inengi lithi livumelana lempumela yokudingisisa okuvezwe inhlanganiso yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee iZimvac okukhomba ukuthi banengi abantwana abangasayi ezikolo emaphandleni ngenxa yezizathu eziningi. Umnumzana Pride Mukono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni elizweni eRural Teachers Union of Zimbabwe uthi bazibonela ngawabo okwenzakalayo.
Ngoba lapha abathi bona yi-63% yabantwana abaxotshwa ezikolo. Kodwa singakhangela lapha sibona futhi bathi i-7% yabantwana vele ayibuye ezikolo kubuye le 23% yabantwana abangabuye ezikolo ngenxa yokugula usithengisela ukuthi hatshi ilizwe lethu liyehluleka ababusayo bayehluleka
ubona labo ababuyayo ubona babuke kanjani bakhanya babe bedlile yini laba bantwana njalo le mpahla zabo babe gqoka impahla eziqinileyo yini kakhulu ngesikhathi somqando
kunzima ababuye ezikolo abaningi babo bahamba imango emide kakhulu sibabone njalo bekhangeleka bengabantwana abangadlanga ukudla okusuthisayo okuyakho umzimba sikhangele njalo sibone ukuthi ama-infomu awagqokayo hatshi abe ngamadabudabu abaningi babo vele abalazicathulo bathayela nje ngezikadamu i-UNICEF yakasipha amabhuku isikhathi sedise Government of National Unity ayisalethe amabhuku kutho ukuthi abantwana labo kumele bezithengele amabhuku abaningi babo balengele amabhuku akwanileyo ukuthi bekwanise ukubhalela izifundo zabo usithengise ukuthi abantwana laba ayabediniwe bengela esingayithi ngesikhiwa i-motivation bengaziboni benjengabantu abafanele befunde abaningi babafuna ukufika esikolo belale bayafika ezikolo belale abaningi babo njalo sibabona befika ezikolo befuna ukuthi bephumule bethole amanzi okunathi hathi-ke nje izikole eziningi azila manzi ngoba amapholo kudala hafu
ikusase abantwana leyi liyibona njani
thina esikutshoyo njengenhlanganiso yabafundisi sithi hathi iZimbabwe ile note eningi kakhulu okumele isebenzise ukuthi abantwana befunde bethole imfundo bengabhadalanga lutho singakhangela isisekelo sombuso esilaso kusection 75 kuluma ngokuthi abantu kumele bethole imfundo bengabhadalanga lutho esingayithi i-free education ngesilungu siqeda khonapho sikhangele njalo ukuthi uhulumende wathi uzanika abantwana laba ukudla nxa bengabe ezikolo sibona ukuthi ukudla kwakhona okwaphumayo kulutshwana kakhulu njalo izikolo abazinikayo izikolo leziyana ezinye vele bezithola kudala izikolo ezingale zisemandebeleni esedinga etsholotho elupane emberengwa esilabhusi azitholanga lutho ephoye ebhodwa yethu lebhotswana ngale abantwana abafunda khona ngale vele abakwazi ukuthi uhulumende ukhona so impilo yabo zeninzima yikho thina njengenhlanganiso sigcine sikhuluma laphana sithi hhayi uyena upresident umongameli kake abuye ezokubona ukuthi abantwana laba bafunda njani laye njengoba wathi unika abantu inhlanyelo Gaya wege ewa nikukuhu. Kabu ewa patela mafizi. Mwa mwe wate hai. Minilizele ni ya kwanisu kulibuta. Yanu ya kwanisu ni ya wongu munda kufuna. Site kabu yezo ni kabandu wa lava wapu. Ewa nige ya ma uniform. Ewa nige ya ma school fees. Okutu epata lefundi.
Lo umnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni elizweni Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxela eseHarare. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zika Mike we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, uhlelo olugqibe ngeviki edlule. NgoLwesithathu ngibe lenhlanhla lokuxoxa lo nkosazana Nkanyezi yethu Malunga ongumunye obekuhlelo lolu. Masizwe-ke lingxoxo.
Ngiyakwamukela kuhlelo Nkanyezi yethu, njani?
Ngiyaphila, kunjani Mike?
Ngiyaphila. So ula esigodleni Washington DC uhlelo lwabasakhulayo olwe Mandela Washington Fellowship lugqibe namhlanje. Ulubone njani uhlelo lolo?
Uhlelo lolo beluluhle. Lu yenelisa ukuthi lusinike ama skills lolwazi oluningi kakhulu thina esibuye lapha, ulwazi esikwazi ukuthi singalusebenzisa ngkhaya. Sithuthukise isizwe sethu sakomthwakazi leZimbabwe.
Ubone ngani ama-skills lawa azathuthukisa na umsebenzi wakho njengengcwethi ethunga isigqoko?
Lepheka amalembu.
Yes.
Well, mostly esayidini lokubamba imali, lokuthi imali ukuthi ngiyibamba njani, lokuthi ngiyenze njani, lokuthi imsebenzi wami wezandla ngiwunonise njani. Yikho lapho embone ngathi uhlelo lolu luncedise kakhulu. And ekutheni njalo sengikhangela izinto ngendlela ehlukileyo.
Indlela enjani?
Qala bengingacabangisisi nge-spirituality of the business side, but emva kokuvakatshela omunye osebenza othunga impahla zabo makoti, wachasisa kabanzi ngalokho ukuthi ku-business kumele umuntu akhangelisise lezo ezi-spiritual as well.
Manje i-spirit ingena ngapi kwezemali?
Kuningi ongena emalini. Indlela ocabanga ngayo akumelanga ukuze uzuzilahle khona kuyani. Ilizwe labe likunyenyezela phakathi ukuthi yenza lokhu ngenzi lokhuyana. That's part of his spirit circle. So yena ngokuchazisa kwakhe wathi that voice everyone has kumele umuntu akulandele. And it's what guides you le business yakho. It was yikho okukusizayo ubusiness yakho in the long run.
Manje nxa sesikhulumisana mayelana ngamasiko, ubone ngani abantu abaya kumsebenzi ofana lo owakho la kwele Melika bayenza into efanayo na?
Senanzelela ukuthi lapha abangakho imali. Lapha emvela khona indlela ovunula ngayo kumele kube lomutsho phakathi. Well, at least yikho mina okungi-inspireyo ngisenza amalembu, ngisenza impahla. So mina mostly ngigxila kakhulu ku-culture. And I'm honest to myself. Honest to myself. So nxa ngifika lapha ngananzela ukuthi it's all about the money. It's just money, money, money.
Manje umsebenzi wakho uzathintwa kanjani nxa usuleyo mbono wokuthi imali iqhakathekile ekhaya kulamali?
Indlela esifundiswe ngayo enye yezifundo zami engikholise kakhulu ibingeyoku reframe iproblem loku reframe isolution.
Okay.
So for me anguboni kumnyama kakhulu ngkhaya. If anything ngibona kulithuba lokuthi siqhamukele amaqhinga angasiza ngcono. Inkinga siyibone ngelinye ilihlo. I-solution sibe layo ngezinye izandla.
Kodwa nje abasakhulayo singakubona kanjani? Akulamsebenzi abasakhulayo abaningi bayakhala.
Akulamsebenzi, yebo ngiyavuma, akulamali ngiyavuma. Kodwa may this be a chance yokuthi sithi tap into our innovation kakhulu. tapping to our enterprise skills. Sizame sibone lapho esiphelela khona.
Awungitshele ke Nkosazana, wena ubona ngani usulabangani abadabaka kwamanye amazwe na?
I feel closer to abantu enhlangane labo Lehigh University, labade sisonke ama fellows, and that's a good thing ngoba sengikwazi ukuthi ngingahamba imali. I have a friend, I have a sister there, and more than that bekulabantu be Global Village. And bebevela from amazwe wonke nje emhlabeni jikelele.
Ukhangelele na ukuthi lizabambisana lisungula inhlelo ezijeneyo?
Ye, lokho vele yinto esivele sisendleleni.
Nkosazana, masiyigqibe lapho. Balaleli, lapho bengixoxa lo Nkosazana Nkanyezi yethu malunga kuhlelo labasakhulayo, yena owayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Sekuyisikhathi sokuthi ngilivalelise. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 6065, 15460, la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizogibs Dube weStudio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashona
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Namhlanje sixoxa ngalokhu okwenzakale emakhaya, ikakhulu obaba laba okuthiwa ngotsikamtanda wani bayahlupha sibile endaweni eziningi. So ke nginenhlahla ngoba ngilomnumzana uDavid Mkhabinyana Ngwenya, inyanga enkulu yezwayo sibili. Ngiphinde njalo ke enkayi nonkosikazi Bokiseng Sibanda Moyo, ungukansila khona ngale emathutshaneni. Izaqinisa ngawe mama, kunjani?
Siyaphila baba.
Ye, kunjani enkaya?
Siyakhudumala
nje. Baba Ngwenya, kunjani khona ngapho lapha elikhona?
Hayi, ngapha kuhle sibili, kuyaqandelela.
Ye, kunjalo sibili. Sikhase ngawe baba Ngwenya. Kulala abantu kutwa ngotsika mtana. Kuyini khona?
Kwalaleli into yonale, akushiyo nto entsha. Ngo-1824, ngesikhathi sabochaka, phakathi komfula umhlathuze lomhlathuzana, kwaba lombizo omkhulu owezinyanga zithungatha. Yikho ke labe lithi ngosika mtanda, abanye izanuse lezinyanga zomdabu, engitsho ukuthi yinto eyayivela ikhona. Lokho kudalwa yikuloya osekukhona phakathi komhlaba. Izinduna zibe sezidinga abantu ukuthi ungasiza abantu kulesi sihlekalo ngubani. Kweso ubizwa bonabo ke asebebizwa namhlanje kuthiwa ngosika mtanda, kodwa ke abanye izanuse zazivele zikhona izolo.
Ngingenisa umasibanda khonapho ukuthi kodwa kunoka kudungi abantu yini emakhaya?
Lokho kuyabadunga abantu, kodwa kuneqiniso yikuthi okuqakathekileyo ukuthi yena umuntu ngokwakhe, ngabe singabantu ekokuthi siyakwanisa ukuthi sithina ngokwethu ubuthakathi lobo kube ngobakho obufihlileyo, aluba kungcono pho ngoba uyabuhluka uhlukuluza abanye abantu. Yikho kwenza abantu baze bafise ukubana kathi singasangulwa ngayiphi indlela ukuze sikhululeke, ngoba izolo ukuloya kwezolo lakathesi bekuyehlukile. Izolo abantu babengaloyi nje masayana nje pho kuloya umuntu kungela sizathu, kathesi manje sebesithi noba ncangasindwa into yakhe azidingeleyo na yena agcine seyiphosele ebhumeni lomunye. Kuba nzima umuntu bagcina bekhala besiye ezinduneni besezela ukuthi bancedise labo bantu okuthiwa ngothika mtanda abaze bagcine bengena esigabeni.
Kodwa baba Ngwenya, into ezirhwatshwayo zelezi imigobho lana kuyabe kuvela nga?
Kuyabe kuvela kubo abathakathi. Lami sengike ngaya ezigabeni eziningi lapho abasebenza khona zona izizanuso ezikhiphayo. Azitsho ukuthi zikhipha amasalamusi, ziyakutshela wena ukuthi esiphaleni sakho kulento enje. Hamba uyeyithatha. Ube besebekhupha abantu ababili ababo, bakhupha abantu ababili bezakhamizi, ubuye uyithwele inyoka yakho, ubuye uyithwele ontokolotsha bakho loba yizikhova. Ngihambile mina benginxusa ukuthi kangibuye ngizebona ukuthi ngamasalamusi na, khona lapho abahamba khona abantu bakholwa. Kodwa kuphela ubuthakathi bungeke buqedwe njengoba silentaba zabathakathi esizinda.
Masibanda, uyakukubone lawe bekukhipha sibiloko izinto lokhu kumbe yibo abakuhlanyelayo?
Hayi, mina lami kangaza ke ngisho sibili ukuthi bayakuhlanyela ngoba kahle kahle lami nje sengake ngakubona sibili bekukhipha ngibe siqiniseko sokuthi hayi kuyave kuyinto yakho onayo ngoba angaze mbone umuntu kumbe senzola unye ulutho ukuthi ayethatha ngoba sedakiwe kumbe senzola unye ulutho ngiyambone etshela ukuthi ulento yakho enjenje aye kuye ithwele loba kungathiwa kulo muntu ahlala layo ofile yamgcine etrankini ethile siyasibone sehambe siyabeya ethwelela umnikazi so ngaleso siqiniso-ko sineqiniso ukuthi hhayi ngeqiniso ngumuntu oyabe lento yakhe ayazi ukuthi nisebenzela ngayiphi indlela ngoba nxa kungenjalo kade ungakuthatha ngaphi isidumbu ongahlala ngaso nikhaya kuyisebenza
baba ngwenya so kuliqiniso kumbe vele lapha siyakhuluma nje
kukuliqiniso sibili izanuselezi zikutshela fiyafiya uvume wena phakathi komphakathi uhambe uyethatha wena intebe yakho ephenduka ibe yinyoka uhambe uyethatha wena inyoka yakho nxa ikwehlula bahamba bona lo mzhizhi wabantu ukwenzeka ukuthi bayebona ukuthi akulasalamsingandawo lakanje bafike benze umsebenzi oyiwo njengoba izikolo eziningi lamakliniki amaningi abesefuna ukuvalwa emaphandleni ngenxa yobuthakathi bonobu abantu abasebeleya abasebeloya abantu ibheya yikho ngale ndlela lezi zanuse ezikhona zenza umsebenzi oyiwo sibili
kungakhithwa-ke masibanda khonokho okukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngaphi
kuyakuthiswe
ye ngithatha ithuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi zengibhokise ngisibanda moyo ukhona ngale-ke emathetshaneni kwele nkayi ngibonge njalo-ke ubaba udavid mhabenyana ngwenya inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo woluyivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukips tube lilale
we mama sibe munye thina sibe moya munye sivuselele ingoma sendulo we mama sibe munye
siyabonga Kips ngesizwe esiphathelane lokholo silonto ngameli ngomo
yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu abahle namhlanje ntambama
usiphathele uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ozakhuthaza abalaleli bethu ngikhangele kugenesis ichapter ka-1 ivesi nga-1, 2 lo-3 livesi abantu abaningi bayayazi kodwa ithi yona ekuqaleni unkulunkulu wadala izulu lomhlaba umhlaba wawungalasimo njalo ungalalutho ubunyama babuphezulu komhlaba umoya kankulunkulu uzungazunga phezu kwawo umhlaba lamanzi unkulunkulu wathi akube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya njalo wabona ukuthi ukukhanya kulungile wakwehlukanisa lobunyama namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi ngike ngangena i-Afrika iviki ledlulileyo ngananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi nxa sikhangela isimo esikiso sona kumbe siselizweni lethu lezimbabwe kumbe sikwamanye amazwe kumbe yimpilo yethu nje nxa siyikhangele ingabe ikhanya ilokunyama ikhanya ingalasimo ikhanya ingalalutho lokhu kungasenza ukuthi sibe ngabantu abangadangala sibe ngabantu abangathi sokwehlule ngempilo isikhathi esiningi siyasibona amanye amazwe ezefike esigabeni sokuba asencediswa ngamanye okokuthi nxa ukukhangele uyacabanga ukuthi asokuphelile akusela lutho ngiyanginanzelele njalo ngiyahamba njengomfundisi ngihlangana labantu abaningi impilo yabo eyabe isikhanya ngani isiphelile ngingakhuluma lo mnye umama obelegcikwane ele-HIV AIDS engixoxele umama khona usehlale lalo okweminyaka edlula 12 kodwa uthi ngelanga lapho abamtshela khona ukuthi legcikwane waphoswa wazibulala wathatha ingqamu wathatha intambo efuna ukuzibulala ngenxa yokuthi isimo sakhe sasikhanya ngani konke sokuphelile kwakulobunyama kungalalutho kodwa uthi phakathi kwasoneso sikhathi wadobha ilizwi likankulunkulu kulo muntu wamkhuthazayo ngelizwi likankulunkulu wamnika ithemba ngakho siyabona ukuthi ufanana njengomhlaba lapho ekuqaliseni ukuthi kuyabe kumnyama kungalalutho kodwa unkulunkulu ilizwi ilizwi lakhe nxa lisiza empilweni yakho kumbe lisizwa phakathi kwelizwe liyaletha ithemba liyaletha ukholo liyavuselela umzimba liyavuselela umphefumulo obukade usudangalile ngengafika elizweni leRwanda abaningi bayalazi ukuthi kulesikhathi lapho okwabulalwana khona abantu kwakhanya ngani akusela themba kwakhanya ngani ilizwe leli lingavalwa lokuvalwa kodwa ndlulekilo kathesi ayisobuhle belizwe leli ayisikokuthandana kwabantu bakhona ngani kutho ukuthi nxa singavumela ukuba ilizwi likankulunkulu lingene phakathi kwenhliziyo zethu lingene phakathi komumo wethu lingene phakathi kwezigaba zethu kuyaletha ukukhanya kuyaletha ukuthi umuntu abe lethemba lokuba impilo ilokhu ikhona ngakho namhlanje ilizwi lanamhlanje balaleli ukukukhuthaza wena mlaleli lapho khona ukuthi bantu ungavumeli ukuthi ubunyama bukwehlule kodwa wena oba ngumuntu owehlula ubunyama wehlula njani ubunyama kumele ulandele umzekeliso owenziwa uNkulunkulu lapho sibona ukuthi wakhuluma wathi akube khona ukukhanya khuluma ilizwi likaNkulunkulu libe yileli kukhuthazayo mina niyangikhuthaza abantu abaningi ngithi kumele umuntu azifundise ukuthatha umbhalo uthatha amahubo uzibalele uzihlabelele uzitulele ngoba umuntu oculayo uyelapha umphefumulo wakhe siyakwazi ukuthi amazwi akhulunywa ngabantu angakudangalisa akubulale kumbe akulethele ukuphila ngakho kuyamele ukuthi ukhulume amazwi empilweni yakho akukhuthazayo ungabothi hayi mina niyagula sengigulela ukufa ungatsho njalo uzakufa kodwa ungathi hayi mina niyagula kodwa nizawehlula lo mkhuhlane kutho ukuthi amazwi lawo yiwo akuvusisayo yiwo akukhuthazayo yiwo ayenza ukuba inyama ichaphuluke
akuyiqibe ngomthandazo mfundisi
siyathandaza namhlanje baba ngegama likaJesu sithandazela abagulayo sithandazela abadangaleyo emphefumulweni sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe akube khona ukukhanya guqula isimo selizwe lethu lesimo sempilo zabantu bethole ukuthokoza ngegama likaJesu siyathandaza amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu ntongameli inkosi ukubusisa
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Uyalandela umculo kazinja ziyamluma wecholocho elo wonakele we South Africa. Kehlukani ke sikhangele besihamba phambili ibandla leMDCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo azancintisa ebambene kukhetho oluzayo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi liqhubeka liqonga inani labantwana abafunda emaphandleni abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezishiyeneyo hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.